siyananzele la ukuthi lonyaka lanxa sesingena ekhefini lekhisimusi eqinisweni ukuthi akukhanya ukuthi ikhisimusi ikhisimusi ekhona ekhalendeni iminyaka edluleyo even lowa last year nxa kwakunzima sananzela ukuthi wawuxa ubhodabhoda ubone kusiba le mcimbi endaweni ezijeneyo wawuqalisa futhi masinya khonapho kubona ukuthiyombona abandle besithengisa ukuthi isikhathi asebengeneliswe isikhathi sekhisimusi bodwa ungananzela kathesi hayi kuthule ungase ungene ezitolo lapha siyananzela ukuthi labona ababedlayo uqekisezi izintolo ezingaziqekiswanga okuthi nxa bekungenzeka ukuthi kube lo muntu ongabe evalele kwenye indawo abesepho ngokukhitshwa bhodabhode lapha kobulawayo bengasuzananzela ukuthi ikhisimusi ngoba kula kuphithizeka esikwejwayeleyo siyakunanzela khonokho lezitolo lapha ayisiko lokhwana ukuphithizela esidala ukubona abantu nje ungathi babhizi bephithizela bona ababevendini bedinga izimali bavenda iwagcwela iganga lonke enxayibenani ukuthi abantu bazadobhadobha lapha nalapha ngamafitshane abantu ngenxa yokuswela lokuthi ezomnotho yelizwe zinzima yikho okwenza abantu bengaphithizeli ngoba ukuze uphithizele ukuthi ube le mali ukuthi wenelise ukubana uthengele abantwana konke impahla sikule zitolo zikhona kodwa awuhluphi azibambeki akufani laleyana iminyaka eminye esadlula kuyo 2008 wakuvele kungela mpahla ezitolo kathi zimpahla zikhona kodwa ke ukuthi abantu benelise ukuthi bathenge impahla kuyehlula ngokunjalo ikhisimusi sakhona ithule sibili kakhulu nalapha ezindlini wawubona abantu begida kula maphati chamari kodwa kwalo nyaka kukhanya nje kuzithulele ingakwazi ukumbekela gale khisimusi kanye kuzatshengisa ukuthi kule mpilo kade okwamanje hayi impilo yekhisimusi ledlabuzane lekhisimusi asilinanzelela likho ebantwini.
Manje ngokubona kwakho abantu bazayidlala njani ikhisimusi yalonyaka njengoba abaningi bekhala ngokuswelakala kwemali? Ungasitshela nje ngamafeature.
Well, kusegcekeni ukuthi ikhisimusi yalonyaka kukhanya ungathi abantu izabehlula ngenxa yokuba nabantu abalamali njalo lo hlupho njengoba sinazo amabhizinisi bezimbabwe nxa kusuka ikhisimusi bayacabangela abantu bazathenga basuke bakhweza impahla intengo yezimpahla zabo kwenza abantu kubehlule lalaba emakhaya futhi ungananzela amabhasi emakhaya imishova layo emakhaya labo sebekhwezile intengo kusenza ukuthi impilo yabantu iqhubeke isiba nzima sibili kakhulu. So ngokunjalo siyabonda hhayi izaba ikhisimusi ngoba khona ekhalendeni lokuthi abantu bathola amathuba okubana bake baphumule bangayi emsebenzini kodwa lokhwana sikwejwayele ukuthi abantu phele bebizana bezimuli bebizana bengomakhelwane sibona ngathi akutshengisi ngenxa yohlupho esilalo ezomnotho welizwe abantu leyo mali abalayo. So ke sikhayele ukuthi aluba kuyavuma futhi le ntengo zempahla sesuke zaqanza ngoba singananzelela labona bezitolo sebefika izimpahla zokuthiwa hhayi leyi awusozuyithenge nge-RTGS usuthenga kuphela ngemali yemzini i-US so yinhlupho esihlangana la zonke lezo kuthi laba laba bavuma ukuthi kuswayipwe nge-RTGS basuke aba-inflate ama-rates abo abaningi so kusuba yilo imali yomkambo kusazula abantu kube nzima so ngamafitshane abantu ikhisimusi yabo sebeyikholise ngoba kulobunzima sibi nje.